I think uhulumende ngokwakhe on several occasions in this ukuqalisa komnyaka lo usedlulise kumbe postpone ama salary ama payday kwabakabili kumbe kwabakathathu engelayo imali. So kono ukuthi uhulumende ngala mali kutshengisela njalo ukuthi kona abezemini abathatha akakhulu abezemsakazo kumbe ngithi abezembiko labo kuyaba affecta ikakhulu ama independent newspapers ngoba sikhangela ukuthi yibo abantu abasanda kuqalisa isikhathi esiningi bajala ukuthola futhi uxhaswa ngama-international organizations lezithi ngama-donors okungathi labo i-support yabo siyehlile kakhulu sikhangela ukuthi labo bakhangelela ukuthi emazweni abo i-economy awuhambi kuhle. So lokhu kuza-affecta kakhulu when it comes to information ukuthi abantu mhlawumbe ama-newspaper la amaningi azagcine evala abantu bazagcina bedependa kwi-news ezivela-ke ku-state esingakhangela ukuthi amaphepha a-onwa ngurhulumente. So yindaba ezibuhlungu kakhulu lezi but okungelanto esingayenza as long umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Nxa uZulu esezaphephela kundaba lezi ezethulwa nguhulumende akusoze kube na lokungahambi kuhle kwembiko ikakhulu nxa sikhangela kwezombusazo.
Mina ngobona kwami kuzaba nehluko omkhulu lo kuzahlupha kakhulu ngoba abantu abasoze bethole iqiniso uza nanzela ukuthi kwesinye isikhathi kunalapho-ke abakhona ngale kuhulumende abathi bona bazawisa amaphephandaba kumbe ngithi imisakazo ezimeleyo bengazange badubula ngitsho uhlamvu olulodwa ezingathi kona yinto esingayibona esesibona ngani yenzeka because kungenzeka ukuthi mhlawumbe abakahulumende laba banika instruction kuma-parastatals kumbe ngithi kumakampani a-onwa-ke nguhulumende ukuthi kona bengafaki ama-adverts kumaphephandaba azimeleyo ngoba yiyo phela i-advertising yemisa amaphephandaba la. So kungenzeka ukuthi babatshela ukuthi hhayi lina nxa lifuna uku-advertisa li-advertise kumaphepha kahulumende kuphela and abantu we are talking about more than 86 ma-parastatals bangayekela ukufaka ama-adverts abo kuma-private media. Definitely i-private media is not going to survive. Yikubona-ke yena uhulumende ezenza yena ngani abamaphephandaba kalandaba labo ekwazi ukuthi isimo somnotho vele asoze.